Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 11/2021 ngupraxedes Jeremiah yendabeni zethu lamhlanje.
Sithe sisifika ke sisiya ku village okuthiwa kwoCharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwele amamachedi lezingqamu lamatshe.
Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo namhlanje.
Zakamizi ziyalile asivumelani layo kulezi zathu. Okwakuqala, they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyakuqala andibana sivume kule ibhajethi ka-2022.
Yizakamizi zakobulawayo zihlangene lamhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Amantombazana asakhulayo ahlala e-trainings kobulawayo athole usizo oluvele kwinhlanganiso ezimeleyo eye-My Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo lamhlanje emini ngabasakhulayo abanakanelwa ukubana ngabezano PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni olotshwe enkundleni yeTwitter, isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mayere uthi abasekeli bezanupf balimaze iqula likaChamisa elikade lisiya emaswingo lapho bekumele ayihlangane lenkokheli yalesi sabelo. UMayere uthi abantu laba baqale ngokuvala imigwaqo ngezigodo emangweni oweCharumbira bevimba ukuhamba kwezimota zabeMDC Alliance andibana babhaxabule kakubi abantu abakade besezimoteni esithi abanye babo abatshayiweyo base sibhedlela sikhuluma nje. Umsekeli kaMayere umnumzana Gift Ostalo Siziva yena obeyiphekezela uChamisa uchasise ngokwenzakale emaswingo.
Sihambe lo mongameli ukuyahlangana le labantu esihlangana labo ngaphansi kohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho esihlangana khona lamavenda lamatitsha labantu bonke abatshiyeneyo esibaqoqayo ukuze silungiselele indaba yokubana izizukulwane zeZimbabwe zibe lomanyana ukuthi ilizwe leZimbabwe liye phambili. So sithe sisifika ke sisiya ku village okuthiwa kwoCharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwele amamachedi lezingqamu lamatshe.
Uthi kodwa uChamisa kazange athintwe ngoba ubengakafiki kuleyo ndawo ngesikhathi kusenzakala lokhu. Uthi abantu athi ngabasekeli bezanupf abangaba ngamakhulu amabili bebexabalala besithi uChamisa angeke aba lomhlangano emaswingo ngoba nguye owatshuthezela izijezo zomnotho elizweni. Uqhubeke esithi iningi likaZulu liyakwazi ukuba uChamisa nguye umkhokheli oqotho kungakho abezanupf bezama ukuvimba ukwenza umsebenzi wakhe.
Ngiphumise mina izithombe ezitshengisa ke ukubana ke imota zikapresident zitshayiwe njalo ke laba abagcina upresident abesecurity bahanjiswe esibhedlela. Ngikhuluma njengamanje lapho ke aba-attake khona imota kamongameli okutshengisela ukuthi abantu laba bebezimisele ukubana ke belimaze umongameli webandla le-Movement for Democratic Change. But thina siyaphambili siqhubekela ke ngohlelo lwethu elokuthi sihlangane ke labantu abatshiyeneyo ukuze siyakhilizwe siyephambili. Yikho ke okwenzakalayo nxa likwazi ukuthi bana ke uJoshua Nkomo wahlangana lezo nhlupho.
Kule mfanekiso lamavidiyo aphume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini aveze lokhu kusenzakala kodwa kungacaci ukuba abantu laba ngabasekeli bezanupf loba hatshi. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe kungamanga ukuba abasekeli beMDC Alliance batshayiwe esithi lokhu bakwenzele ukutshengisa ummeli we-United United Nations unkosikazi Elena Doan ozabuya kwele Zimbabwe ukuzozibonela ngawakhe isimo esidalwe izijezo zomnotho uhulumende athi zethezwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga kodwa omunye wabatsha weZANU-PF emela iqula leDCC ubandlaleli umnumzana Munashe Mdutsa uthi okwenzakale emaswingi akulani leZANU-PF
ukuthi abantu bengachaya nabebodwa besenzi politics zabo ezokulwela namabizo lento zabo abazenzayo phinde bethi izani PF yenza njalo kusuka kusenze thina siswele ukuthi kanti bamini beningapi bathi nxa bebizana be recallana from parliament bathi thina izani PF yenza khonoko bethi nxa bechayana njalo bethi izani PF yenza lokho yonke into nje yenzakale ebandleni labo sebesithi izani PF asakwazi ukuthi thina izani PF ingena ngapi ukudlwa ngudlwangu esingunje ngundi esenzakala epartini yabo. Ithina asingeke sakhuluma anything ngendaba leyi ngoba yibo abakwaziyo kade bekwenza khona ngale mashingo lokuthi kade besemashingo ambona ukuthi ibandla lingabe lile ndaba lakho ngoba iZimbabwe indawo edemocratic evumeza wonke umuntu ukuthi ayenze akufunayo.
Unkosikazi Elena Doan uza kwele Zimbabwe mhla ka 18 wayona nenyanga lapho azahlala khona amalanga alithumi ebona isimo selizwe. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi utshele intatha lezindaba ukuba kabakatholi umbiko ngalokho okwenzakale emaswingo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukuchaya kwabasekeli balo lokhu kungenxa yokuba uhulumende weZANU-PF uyesaba uchamisa ngesikhathi ilizwe selungisela ukhetho olomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Uthe kusiya tshona usuku lwayizolo inani labakade sebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe lokhulu lolubhubhane lwaqhamukayo unyakenye bese likunkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,796 okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,228 kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,637. Kunje leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.4 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women Institute of Leadership Development lezakhamizi zakubulawayo eye Bulawayo Progressive Residents Association bahlangene lamhlanje eBulawayo Club behlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ebudget yomnyaka ozayo uka 2022. Anastasia Ndlovu we Studio 7 usethulela lolu daba ekubulawayo.
Akhamizi zakobulawayo ziyalile ukwamukela i-budget kamunicipala yomnyaka ozayo zisithi ukuqansa kwesilinganiso senhlawulo yemithelo ngamakhulu edlula amabili ekhulwini i-216% sikhulu kakhulu njalo inengi labo kaliyenelisi ngoba iholo labo liphansi kakhulu kwabalutshwana abaqhatshiweyo abanye bengabazisebenzayo. Isakhamuzi zakobulawayo ohlaziya ngezomnotho umnumzana Ntokozo Chuma uthi ukhansili kazame elinye icebo ukubuthanisa imali
irate leyabayifakayo ye 216 inenge kakhulu nxa ingaphoswa isiphoselwe ebantwini kanye esikucabangelayo thina njengabantu abacubungula ngezomkhono welizwe sithi nxa bayehlukanise ngezigaba ingabuyi ka 1 ngemva kwenyanga ezine ibikhwela ngezigaba ngezigaba kuyakhushina ama residents kulokuthi kuhle kukhwele ka 1 kungakhwela ka 1 kula khona lokho okwethusayo umuntu ukuthi ngizayenelisa kumbe ngingenelisa umuntu ahlabula we depression.
ugcina isihlalo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uzulukazange efake imibono yakhe kubudget ka 2022.
Ibudget yakobulawayo ka 2022 ikho libona sihlangene lapha silama councillors lama stakeholders ama residents iyayidinga ukuthi kulokunanzelela ukuthi iconsultation ayizange ibe leyana yafinyelela abantu bonke. Ngokunjalo ke lathi njengabantu singabe sidinga olunye ulwazi olungaphandle lama councillors bananzelayo nje abathi labo so ma technocrats so ma experts undaba ze budget kuyiko sidinge expect ukuba nayibuyizo cucungula ibudget ebantwini sixoxisane ngayo bese sibona ukuthi nxa sithi iqondile sibe lezizathu nxa siyaqondanga sibe lezizathu yikho ke sibona sikhona lapha and let qiniswa ukuthi ngemva kwalomhlanga uzaphuma kube segcene ukuthi kambe ibudget ngaba kanjani qhubeki siyaphambili
isakhamuzi sakobulawayo uKethiwe Chuma uthi ibudget ka 2022 bayalile njengezakhamizi
ziyalile asivumelani laye kulezizathu okwakuqala they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule budget ka 2022 and njalo i percentage abakhweza ngayo it's way too much izakhamizi vele zehluleke ukuthi zibhadale yona le the current one engakakhwezo
esinye isakhamuzi sakobulawayo esihlala ku ward 5 unkosazana Sarutsayi Nyandoro uthi bajikelwe i budget
indlela esinikezwa ngayo i-budget indlela eyokusijikela i-budget so at the end of the day no one understands what goes on here akula okwaziyo ukuthi i-budget le ihamba njani isuka ngapi yanga so ekugcineni umuntu wonke uyalwisana le-budget ngoba asikwazi ukuthi kuphakathi kwe-budget kulani
ukhansela ka-ward 17 emele lo-ward 19 unkosikazi sikhululekile moyo uthi i-budget ibuye kwangabi lokuzwana phakathi kwamakhansila lenkokheli zekhansili.
I-budget ka-2022 ifike ngesikhathi njalo ibuye sangazwanani sisekhansilini kubangelwa ukubana besiqale sikhangele ukuthi singamakhansila ziprezentwa kithi sicubungule ingakayi ebantwini kodwa ngendlela yokuthi sithe sisakulungisa lokhu sabona council management sikuflight kuma-WhatsApp kuma-constituency kuma wathethu sayithatha sazi ukuthi abantu bathini kulokho abantu bakwala bathi haya bayamukela
umsekeli kameya wakobulawayo uKhansela Mlandu Ncube obekhona emhlanganweni lo ucele ukuba izakhamizi ukuba zisebenzisane labo kansila balungisise ibudget le
budget sithi zakhamizi asibambaneni sithuthukise obulawayo sibone namhla into engaziyenzaka lokuthi amakhansela ayacela labo abazi ngezomkhonomo ukuthi beyihlazi sesihlazile hayi sesizwene nelezakhamizi okushuthi sesayenza khona kwesekuzwileyo khonapho
ibhajet kabulawayo eyomnyaka ozayo oka 2022 iqakathekisa umsebenzi wamanzi lapho eyabele khona amadola edlula ibhiliyoni eyodwa 1.164 billion uhlangothi lwezempilakahle kufakwe amadola lawo edlula ibhiliyoni eyodwa 1.207 billion emsebenzini wokudonswa kwamanzi angcolileyo laphuma ezambuzini kufakwe izigidi eziphose zifike ibhiliyoni i-941.5 million emsebenzini wezindlu kufakwe izigidi ezedlula amakhulu amane amadola i-402.6 million umunisipali wakobulawayo wethule i-budget ayihlelileyo yomnyaka ka 2022 yamadola angaba ngamabhiliyoni ayi 16,834,864,215 billion esola izakhamizi zisithi imithetho yokubhadalela leyo budget kayizenelisi njalo uyihlele eyedwa engakhulumisana ngalo Zulu njengenhlala yenza ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kulabanye abantu abeZimbabwe abalomcabango ukuthi awuqakathekanga kangako ukuba amabandla aphikisayo aweZimbabwe amanyane lamanye ukubumba umanyano ukuze anqobe iZANU-PF ngukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abafisa ukubambana lamanye amabandla bathi akusoze kukhuculwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla lezaphu uMnumzana Mdolisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana lezanu PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba izanu ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekele izanu akhona amabandla athandana lezanu. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu kumele kubabambanise yikuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa izanu. Okwesibili kwakhona izanu siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu angangena abantu ezindlini ebusuku angabadubula khathi sikuvalwe labafuna ukuphikisa ngamaprotest abavunyelwa kuvalwa ngeCovid. Kuyatshengisa khonoko ukuthi izanu kayela support esicabanga ukuthi layo kayifuna ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama elections wonke abuya eveza ukuthi izanu kayithandwa. So nxa sebe winile bona bengathandwa akulanto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba ecourt ngemva kokumemezela ukuthi uwinile wawina kwathiwa nguye owinile yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe MDC labo bathi sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa basuka lapho baye emakhoti bafika badliwa.
Uwanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa ke mina ukuthi kuzayenza i-court imele izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasosha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground kababe yibo ababambanayo ukuthi badefende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda bayelala khona bokuvotwe khona kubalwe kuhle labo bekhona abantu kungabi lobutsotsi kungabi lobugwelegwele. Bame lezibindi nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamabandla epolitiki esikhathini esiningi angikholi ukuthi kuzaphathisa njengoba sibona abanye sebebambanele zano baya kuPollard kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Galipan Pugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kule saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma yenza le nto uzothola imphumela ehlukeneyo kulale yakuqala. Leyo yiyo ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagudla ingqondo ndingengutsheni. So ungabheka sehlukene singamaqembu aphikisanayo ngo-2018. Even before ama-results, yikubona khona ukuthi akula into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. Izani ne-2/3 i-majority ifaka imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho wesisekelo esawuvumelanayo. So hayi kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla lezaphu kukhanya engani lilakho ukubambana nele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo kodwa kusakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Stube.
Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye COVID-19 vaccine. Sikhangele wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingcwethi zomsebenzi wezenotho ezintathu zakwele Melika ziphiwe inhlonipho yesicoco se-2021 Nobel Prize kulomsebenzi. U-David Card we-Collegian LA University of California at Berkeley, u-Joshua Angrist we-Collegian LA Massachusetts Institute of Technology, lo-Guido Imbens we-Collegian le-Stanford University bathole lesi sicoco ngomsebenzi wabo ukucubungula imbangela yengozi ezidalwa ngabantu benganakaneli. Inkampani yendizimachina yakwele Melika e-Southwest Airlines ibhekane lodubo lokumisa ukuphapha kwenkhambo zendismachina eziyinkulungwane eyodwa ngempela viki edluleyo. Imbangela yalolu hlupho inkampani le ithi ikusilela la ngokungasebenzi kuhle kohlangothi lwabawondisa ukusukuma lokuhlala kwendismachina ezilindweni kanye lomkhathi obungamuhle. Abantu abalichumi lane bakwele Burkina Faso sebeqalile ukuthonisiswa ngecala lokuba phakathi kwalabo abaqoqa ukubulawa kwa ngumongameli walelo lizwe uThomas Sankara. Leli cala liqale ukuthoniswa ngomvulo ngemva kweminyaka engamachumi amathathu uSankara wadutshulwa wabulawa lapho ugenqula umbuso wakhe kusihlakalo esababazwa ngabaningi ngaleso sikhathi. Ngemva kweviki kwenzakala ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ehamba phansi emanzini emkhunjini wolwandle ngezansi yesigabeni seCalifornia. Isiphathamandla zalelo sigaba sithi umonakalo wokuchitheka kwalamafutha awumkhulu kangako njengalokho obekunakanelwa. Abohlangothi olwe Coast Guard babika uba ngabe kuchitheke amalitha angaba zinkulungwane phose alikhulu 95,000 liters kusiya kumalitha angaba yingxenye yesigidi 500,000 liters.
Amantombazana asakhulayo ahlala eTrenents wobulawayo athole usizo oluvele kunhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Obathabile Masuku weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso AMI Sisters Keeper ekobulawayo isungule umkhankaso wokuncedisa abasakhulayo ngemfundiso lempahla yokusebenzisa lapho besesikhathini okungela mbadalo. Lokhu kungemva kokunanzelela ukuba ubhubhane lweCOVID-19 lusuke lwahlasela intsha ekutholeni imali yokuthenga impahla zokusebenzisa esikhathini ngoba abanye abazali behlezi isikhathi bengasebenzi, kwathi abanye balahlekelwa yimisebenzi okudala ukuba bengenelisi ukunakekela imuli zabo ngokugcweleyo. Umnumzana Adrian Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlelo lolo ndlusungule ngemva kokunazelela ukuthi abantwana abangamantombazana abaningi baphakathi kodubo lokuthi njengoba abazali bengasatholi imali eyeneleyo sokudale ukuthi abantwana bengasatholi. Yikho ke ngasengihlala phansi labangani bami bamphathisa ukuthi lami ngenelise ukuthi ngithenge lawo maphetsi ngiqalise ukuthi mbasize.
Unkosikazi Beatrice Ndlovu umqeqeqi kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uthi ngokuswela abasakhulayo bengagcina bewela ezimeni ezingabafaka engozini yokudlwengulwa.
Selabo anti life kudala sane ngoba nxa sikhuluma basikhangela njengabodade wabo ukuthi uyakhuluma ekhululekile ulakho ukuthi abuze kule ndlela ezinye ezibuhlungu njalo kulamanye ama perpetrators angaba abantu abadala ongathatha iadvantage ngomntwana lwana ngoba uyasela abona ukuthi for ipacket lama pads ngcono nisebenzise umntwana yena lo. So lapho siyakubonisa kuma pads.
Osakhulayo unkosazana Nokuthula Nkomo ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo nxa besesikhathini.
Sineza amankazana sibesa ama challenges amaningi especially nxa singena kuma menstruation besikhali bakwazi ukuthi ngama pills and siyadla ama pads siwathola nzima abantu esihlala nabo abasebenzi sometimes hlalo.
Unkosikazi Melisa Sibanda, umhlali wakobulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuba afake ezikolo inhlelo zokuthunga okokusebenzisa nxa besifazana besesikhathini.
Nxa sikhangele indaba zokungena esikhathini ngibona uhulumende wethu esaselomlando ngoba khathesi amaphethi intengo yakhona iphezu kwe-100 bond okuyimali vele engakwaniswa ngumuntu wonke. So besicela ukuthi maybe siphathiswe ukuthi kumbe abantu bebe bekwanisa ukuthi bazithungele lawo i-usable maybe inhlanganiso zabo mama lazo nxa zingangenela khona lapho ukuthi khona zisiphathise wonke umuntu vele ongumama abe le skill sona leso esokuthunga amaphethe kumbe vele kuhle ufakwe even iprogram yona le esikole ukuthi abantwana bonke abangamankazana bayafundiswa ukuthunga amaphethe ukwenzela ukuthi bangagcini sebesebenzisa izinto ezingabafaka engozini yemikhuhlane engabe ichiyene.
Umnumzana Thembelani Sikhosana umongi uchasisa ngokubaluleka kokuhlanzeka ngesikhathi abesifazane besesikhathini.
Akufanele umuntu abe kwazi ukuthi ugeza njani asuke phambili esiya emuva ukwenzela ukuthi engathathi ingcekeza evela ngemuva eyisa phambili. Okunye njalo yikuthi abantu basebenzise isepa abayijwayeleyo kanye lokufungafaki iminwe phakathi ngoba kulakho ukuletha imikhuhlane. Ukuqakathekileyo njalo yikuba lokho abakusebenzisayo kungabe kungamaphezi loba yini bakukhiphe ngemva kwamahola amane kusiya kwayisithupha. Igazi lilakho ukuthi nxa lingaphuma emzimbeni lihuge igcikwane kumbe ingcekeza. Ingcekeza le yiyo esingadala imikhuhlane.
Ngomnyaka ophelileyo unkosikazi kamongameli welizwe umama Auxilia Mnangagwa ngenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation ebambane lebandla le-Latter Day Saints basungule uhlelo lokufundisa uzulu ukuthunga ngamalembu impahla zokusebenzisa nxa owesifazane esesikhathini. Lokhu kulakho ukwethula umthwalo wokuthenga nyanga zonke njalo kwethule umthwalo kulabo abaswelayo abangenelisi ukuthenga lawo awezitolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo abaqeqetshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu bakuthazwa ukubana balungisise amaphutha abawenze ngomgqibelo ukuze iqembu lama-Warriors linqobe eleGhana emdlalweni wakusasa. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana ngomgqibelo wedluleyo njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu bakhale ngokuba umqeqeshi uNorman Mabheza labasekeli bakhe behluleke ukusebenzisa kuhle abadlali. Osakhulayo uButhelezi Ndlovu uthi iqembu leZimbabwe linganqoba nxa kungalungisiswa ukumiswa kwabadlali enkundleni.
Ama-Warriors kumele alungisise from the back laphana befaka uMnezi and Teenage Hardeva I think bengakhombayina well. Then ku-right back I think is the problem njengoba labona laphana Darikwa wayenze enye iphasi yayingekho right yagcina ikhozi ukuthi ibe yigol. And then sibe sesizabuya ku-midfield asila playmaker ocreatayo laphana. If we are losing khona lokho engichoyo lethemba ukuthi bazayiwina. Plus up front Doxibtiza and Knowledge Mzona they did well.
Ngomgqibelo abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bamangalise uZulu ngendlela abamise ngayo abadlali enkundleni kanye lokuchiya phandle abakwenze uTeenage Hardebe yena odlala mihla yonke kuqembu lakhe elizweni lase-United States of America waze wangena umdlalo ususiya phela. Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wengalane imiklomelo yeSwasta Group G lile mklomelo owodwa eliwuthole lize libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leqembu leBafana Bafana elase-South Africa. Emdlalweni walwesibili linqotshwe nge-1 kanyange le-Ethiopia okuyimpumelelo mela edale ukuba umqeqetsho yisizalwane zelizwe laseCroatia uDravko Lugarušić yaxotshwe umsebenzi. Isikhundla sikamqeqetshi siphiwe uMabheza yena obezibambe esiduwini ngomgqibelo lapho umdlalo ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngeleGhana nge-3-1. Kusele imidlalo emithathu kugoqela lowakusasa okumele iqembu lama-Warriors liyidlale kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Njalo kumele linqobe kuyo yonke yomithathu ukuze liyalele lokho elilethuba elokudlulela kusigaba esilandela yesomncintiswano. Asiyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi angama-9.85 emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano we-1-day international ebeludlala lele Ireland. Lempumela itsho ukuba iqembu le-Ireland linqobe leZimbabwe nge-3-1 ngemva kokuba eleZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala kwathi le-Ireland lanqoba kwemithathu elandele lapho. Iqembu le-Ireland yilo liqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi angama-312 lilahlekelwe ngabadlali abathathu 312-3. Kuqembu leZimbabwe seliphendula liphelelwe ngomphako selenilise amaranzi angama-227 lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9 227-8. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singeke ehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulo yawubi eMashingo namhlanje. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene namhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho eyebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxides Jeremiah isithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.